Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-31 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli we-Norton edalela ephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni.
Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona ilelilokhe lisesimeni sawiswa izulu lokuthi udawo lombhuqazwa akufuzanga kukhulunywe ngalo.
Uhulumende wele Melika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo yikuthi nje ukhetho luqutshwe ngokuthula kungeladlakela. Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota.
Nje ekhaya Vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma ngindlela yami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngayaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umeli we-Norton edalela ephalamende umnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo uqotshiwe kuleli dale izolo ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni ngokubulala abantu besigaba seMidlands leseMatabeleland ngesikhathi salumbhuqazwe. Umliswa uvuse lolu daba ngesikhathi amalunga ephikisana ngomthetho obunjwayo owe-Patriotic Bill wona olakho kupasiswa iPhalamende lamuhla. Umliswa lamanye amalunga amabandla aphikisayo athi awe-CCC lawe-MDCT athi umthetho lo mubi njalo awumelanga upasiswe ngoba ujonge ukuhlukuluza uZulu weZimbabwe ophikisa umbuso weZANU-PF. Umliswa uveze ukuthukuthela okukhulu ngesikhathi exotshwa ePhalamende esithi lokhu yinto eyaziwayo ngumuntu wonke ukuthi umbhuqazwe wegugurawundi wenziwa nguhulumende weZANU-PF ebulala abantu besigaba seMandebeleni. Usomlomo umnumzana Jacob Mdenda umxotshile esithi kavunyelwa ukukhomba yiloba yiliphi ibandla ngomunwe phezu kwalolu daba okuyinto ecunule lamanye amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye wabantu abetheswa umlandu wokuphatheka kulumbhuqazwe uthi abantu kumele bakhulume ngodaba lolu bekhululekile. Ke sizwe amazwi kaMliswa edale.
So why can you remove me in the house for telling the truth? So what is this house for if you are not able to debate on the issues of national interest? Kukurawundi was an ex of ZANU-PF, was an ex of brutality by ZANU-PF. We cannot say no to that. You are kicking me out, Madam Speaker, for bringing out Kukurawundi. Are you serious about it? I want to ask Madam Speaker again. You are kicking me out of this house for bringing the issue of Kukurawundi, which was done by ZANU-PF. It was done under the leadership of ZANU-PF. So now you want me out because I spoke about Kukurawundi. Who are you serving? What you are doing is unpatriotic and nationalistic, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am living knowing that you have done the biggest mistake.
Lawo ke ngamazwi omeli we-Norton edalela ephalamende umnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo owaqotshwa kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhejulikazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
kuyadanisa ukubana ummeli wenothoni uThemba Mliswa after ekhulume ngodaba lombhoqazwe ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende immunity exotshwa kuyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo ukukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda kakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMart North kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhe lelingakaguquki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona yelilokhu lisesimeni sayo sayizolo lokuthi udawo lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kuze bekwazi ukuthi udaba lombhuqazwe isithile band thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exotshwa ngemva kokukhuluma ngalo daba lolu kutho ukuthi isematter engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okamliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa lalobo waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhulule ngile ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotsha amadlunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu litudala lo udaba lolulwalungiswa. So okuyiliqiniswa sisakwazi
luza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo? Nanku phela lamalunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolwalulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta iconstitution esethatha amandla e-NPRC ewafaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolwalulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edalo lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iphalamende under NPRC ngoba iNPRC ibifola under iphalamende ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo ophethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje lebandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macromanage it. Kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe laloba ngayiphi indlela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eBeju likaZulu wobexoxa leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula kungaladlakela. Lokhu kuvele ngemva kokubizwa emahofisini kamphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe kusaphethe isikhundla someli welemelika eZimbabwe unkosikazi Elaine French izolo eHarare. Lokhu kulandela umbiko wethulwe isigodlo someli welemelika enkundleni yokuxhumana eTwitter okhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi babhalisele ukuvota njalo beyovota. Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu akulunganga ngoba yikungenela kwezomdeni. UFrench yena uthi bayananzelela ukuba uMnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi kungabi lodlakela elizweni okuyinto abayamukelayo. Ngesizwe amazwi kaFrench.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns. It is the role of an embassy to communicate with the host nation government, but it is also the role of an embassy to communicate with the people in each nation through traditional and social media, holding events, and by carrying out education, cultural, and sports exchange programs. We stand by our recent social media post calling for peace during the election season. These neutral, apolitical messages featured the work of Zimbabwean artists who wanted to engage their fellow youth on the importance of peace during the election process. Elections are a fundamental part of a functioning democracy. All Zimbabweans deserve this chance to choose their future safely. The United States does not support any single candidate or party. We strongly support a peaceful and transparent process that reflects the will of the people of Zimbabwe. Our embassy will continue to urge peace, transparency, and inclusivity in Zimbabwe over the coming weeks, months, and years. We represent and encourage these values all over the world. Again, this is Meg Riggs, the spokesperson for the U.S. Embassy to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi esiphathamandla sikahulumende welemelika unkosikazi Elaine French. Kolunye udaba lwezokhetho, umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota ngoba abanye abalelungelo lokuvota bengatholi amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. I-Commission ye-ZEC eyiyo eqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota ithi izaphathisa labo abadibana lalolu hlupho olubikwa enye imbangela yalo kuyikwabiwa kutsha kwendawo zokuvotela i-delimitation exercise. Umnumzana Nkosikhona DVT isikhulumeli somanyano lo wona osebenza eMathebeleland South le North kanye lakobulawayo uthi uhlupho lolu luphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni ngoba bahambe imango emide kakhulu bedinga lapho ababhalisiswe khona kodwa beswela amabizo abo.
Nje ekhaya vote sikunanzelele ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sivili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubo Lupane kubo Victoria Falls so wange kuma WhatsApp lapha basendela ama-message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami kuthiwe ngicheke lapha efonini ifoni la ayinika ama-results wona lawo. Njalo sikubonile futhi la kobulawayo khona lapha bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha be siyakhuluma ukuthi khona hayi mina ku-inspection ibizo lami angilitholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-polling station esetshintshile njengokuthi nxa ukobulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usithole ibizo lakho ingxelinye selikulobhengu la street ngale ekugcineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Libona ingani imbangela kuyini?
Uhluphe esilalo dade kathe sikuthi khona iZEC kayizange communicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengisa ama-polling station i-coded ilama codes so ama-numbers. Ayitshengisi ukuthi i-polling station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school lanilani. I-delimitation report leyana esayithola kuZEC kayitshengisi khonkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asekhava amawadi aphi le ndawo ziphi. Njalo kobulawayo khonapha sokulabo Bulawayo North for example, kubomatobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa ya izinto zozana sezintshintshile special aid constituency leyo. But inkinga esikhona kathezi lathe sifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi kona at polling station leyo abantu kumele ukuthi beyingaye imgcwele intshintshile ngenxa ye delimitation ye ingabe i report yakhona or information about izinto indawo zona lezi sezitshintshiwe lanilani lathi sizitsheliwe lathi besizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba izekhi yoyodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe batshintshwa baya ngapi njalo kwahamba njani. So kuqathekile kakhulu ukuthi izeki ngalesi sikhathi inspection njengoba bethi sebeyingezelele nge-one more day abasebeswele amabizo abo, so kumele ukuthi benzeni. Nxa khonokho singakuthola kuzeki lathi sikhanyelela ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le commission ye-ZEC ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu ole-inspection, i-rollout ye-inspection, sasixoxisane le-ZEC, yasikhuluma ukuthi kuzaba lohlelo lwe-inspection, sikhuthaza abantu ukuthi beye-checker. So khathesi sesikhanyelela ukuthi sizaxoxisana le-ZEC, sebebuyelile emahhofisi nabo ukuthi siyekuza ukuthi sisuka lapha siyangaphi, kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi, nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency kutshintshwe nganjani. Njalo umuntu nxa yadinga i-police station, ngoba i-voting yethu i-police station based, nxa i-police station yakhe yadi la nxa isi 200 meters away, umuntu yena lo azise ukuthi hayi utshintsho solukhona yilo nololo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana, njalo ukuchecka lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le ward sibiyabe sijinjene, nxa kuthi ward 3 sikhuluma labalupane ngani, ward 3 uzithola ukuthi ibizo lakho sele ward 4, ward 4 wakhona kuyabe kulohambo olude sibili, kusuka kube kukhatshana kakhulu. Umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele edinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023 obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwavulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imali ethunyelwa izihlobo labangane izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe iqanise yafika kuzigidi ezedlula ezine US 420 million dollars ngenyanga ezine zawonalo umnyaka. Lesi isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye lapho okwathunyelwa khona imali ngamadola azinkulungwane ezintathu US 387 million dollars, kubika iphephandaba leHerald. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lobugwala ngokungathuli ilanga lokhetho. Umnangagwa elokhu ethikaza ukwethula ilanga lokhetho waze wasuka elizweni esiya kwele Malawi engakhulumanga ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini, kutsho leli phephandaba. Ubamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele enkundleni, hayi basakaze. Kule ndoda leyo kuthiwa nguThemba Mliswa, izolo ubatshele iqinisa abantu bezano loba bengafuni ukuthi kukhulunywe ngendaba yegugurawunde, kodwa uThemba Mliswa umile eqinisweni wabatshela iqinisa. Wabatshela iqinisa lizavela ngelinye ilanga. Konke lokho kukhulunywa yizano, ipolitics yamanga okutshelwa abantu baseZimbabwe, iqinisa lizavela. UNkulunkulu uthi alikho ilitshe lizasala lihleli phezu kwelinye ilitshe. Asikho esinye isizwe esizahlala sihleli phezu kwesinye isizwe. Kuzavela konke izano abazama ukukuphushela ngaphansi kwamakhapeti, kuzavela. Ukuthi iZipra yiyo eyalwela ilizwe, eyakhulula ilizwe leli, kodwa ngokuhamba kwesikhathi izano yabuya lepolitics yabo eyamanga, kuzavela ngelinye ilanga. UNkulunkulu asosithutha ngabantu bonke.
Salibonani basakazi bakwa Studio 7. lani lonke balaleli baka Studio 7. Hey, sise Zimbabwe sisebenzimene. Thina sikhala kakhulu ngamahovethi. Ayiwo ahamba ayakulwa impi. Elwela impi abangakwaziyo ukuthi bona bazaphathana. Sibakhanyile lapha emakhaya amabhubhala amqolo. Kabala sicathulo ohamba ngamajombo. Kodwa umuntu sezemtshela ukuthi ngona ilizwe kalitatamka. Uvotelani mnankakwa. Kade silo mtaka mnankakwa mgabula ba 21 plus. Yena umahovethi uhleze endlini wayo. Iyawa, iyawa, iyawa. Kumbe ukuthi unkomo wabathatha bebancane kakhulu besiye empini. Isikolo sicakathekile. Ngibona nganokunye kwasilela esikolo. Ngoba nomuntu ophilile esilo ofole engqondo zakhe esikhaliphileyo ezowenza njalo kuze wamahovethi. Kade sinansi isigumba. Sifele isisu sabo ukuthi bebeniwa umnankakwa nakhe. Sebefihla amabizo ethu. Ngivele e-police station kathesi. Ngiswele ibizo lami. Kodwa ungathawa i-star ngu-star 265 liyakutshengisa le ndawo ohlala kiyo. Hamba khonapho kakulaluntu. Asiboni ukuthi ekuvoteni vele kuyavotana. Kunabantu abazavota vele sibaningi amabizo ethu aphumanga. Ngezekhi le. Asibavoti bakhathesi. Kuqalisa ukuvota ngu-80. Savota thina kodwa ke naka amabizo kaphumanga. Asibavota baqala lamhla baregistrizolo 80 qalisa ukuvota kodwa yalo nyaka sazi ibizo lami kaliphumanga ngezekhi le ekasigumba kadoni ilokhu zendingenela phakathi wowaphuwana leyo kuthiwa kuyindaba abaphuma impi kudala lapha ababesempini ama-retired bayabo-retire labo. Orithaya vele bangenela. Irithaya nekamnanga gwanta ayikwazi lento yayilwela. Yayilwela ukuthi izokudla isisu sayisodwa. Ayamahovethi abele inhlonisho. Abona ukuthi lize linjani. Babelunywa izibawu. Babelunywa izibawu. Lathi sisinde sasiziphephela. Kusahamba saphenduka eBotswana. Kodwa zange sikhwambele ukuthi sibone idoti leyenzakalayo le. Kuyini kokokwenzakala eZimbabwe lelizwe lethatha ngoxa. Lethatha ngoxa ngoxa. Ngegazi kuyini ekwenzakalayo ngegazi lakho. Igazi ke lithathwa ngegazi kulenzani njalo ihamba amajombo lasicathulo.
Zeki wazi wasiyangisa wachintsha amabizo abantu wabathatha abantu wabasalelale kathi yona indlela yokuregister abantu antsho icomputerized into yenzileyo imbi kodwa abantu lingagive up whether ufakwe khatshana zama ukuhamba senzeni madoda sifotenini yabonga kangene ujaha kangene siyabonga thank you very much
hayi bafowethu sanibonani livukile linjani njalo livukile ngemhlaba wonke livuka njani hayi bafowethu yazi indaba kamqondisi moyo ngithokoza kakhulu kodwa uhlelo labo lonke nonami ngiqondisa imoyo ngiyathokoza ngakho konke lokucabangele bantu besindebele livotele amakhansilara abe ngumqondisi moyo abe umqondisi moyo lithi ama-president kuvotele uThamisa hhalo umqondo kahle badala lingamdisaphoyenzani njalo badala ngoba ibandla lakhe liseselitsha uzama ukuthi nomhlawumbe ncedise likhiphe esilingweni esinjalo ngithanda i-opposing party eyenza ngalolo hlobo lonjalo yenzani njalo mpela livotele uThamisa lonke mazibaka kahle all shoners indebele vote all votele uThamisa fela amakhansila livotele yona ilokhuzeni ibe ngaye abe ngamqondisi abe amakhansila kamqondisi yenzani njalo nje ukucabanga kumqondisi umqondo wakhe muhle kakhulu yena uzamukele ukukhulula abadala ngoba engathi livotele nami uba ngupresident isikhathi lutshwane lezehlo ukhipha izano ngendlela enye uzamile ukucabanga ngcono lamqondisi lapho umvoteleni badala lenze njalo likhiphe lelibandlela lehlokolo zemoyeni angiyabona liphili kahle lihlobo zami yenzani njalo unity number 1 ngiyabonga
studio 7 salibonani yababalaleli salibonani basakazi lo okhulumayo ngomlilo enkulumane ngifuna ukuphawula nje ngamafeature ngezekhi izekhi ithi abantu abayihlola amagama but amagama siyakwazi ukuwahlola emafonini bathi basewahlola asemafonini uhlola igama efonini likhona kusasa kalikho selikhitshiwe efonini mina-ke I've been checking my name efonini almost every day kufika isikhathi sokuthi amagama sesiyachekhwa alisekho efonini ngihambe ngiye-checka lapho engarejista khona emandwandwe ngihambele ngaya-checka njengoba nje kunamhlanje nje on Tuesday ngolwesibili ngihambele ngaya-checka into engiyithole isemandwandwe ngithole i-voters roll elabantu abangu-7 lawo leyo voters roll kayisiwe enkulumane ngiyasempophoma bona ama-officials awezekhi labo badidekile kabakwazi ukuthi kwenzakalayo izekhi ayisichazele okunye mani okungcono kulalokhu ukuthi kade vele kwenzakalayo igama lami libhalwe phansi ngeballpoint ukuthi libhalelwane phansi kumbe sengisiya register kutsha kangkwazi kodwa lipho ngokubhalwa phansi kuphela ukuthi kwenzakalani ngezek hayi nobody knows
studio 7 studio 7 litshona njani badala ngiyalibingelela umhlaba wonke nje ndithi hayi qhubanini umsebenzi nomuhle siyalithanda kakhulu thanda ukukhuthaza abantu ukuthi sambeni sambeni siyevota singakhalali singaluzi hope lo mama bizo tejintiwe lelale ezidongekhona kuvoters roll sambeni siyevota loba kukhatshana siwokheni siyevota silungisele izwe lethu sameni singamandla wonke sibili ukuze silwisane lobuqilo obusezimbabwe laphana ukuze sikwanise ukuthi sibe nelungelo elihle singakhalali singaphela amandla ngitsho nalikhuthaza abantu bakithi lani mayouth ezanu uhambe kuyevota litshintshwe likhithi lehlukane lezanu lohlaliye ngama-$50 after 5 years divusile izwele lethu izwe lethu livukene sibe sikhulile izwe lethu elihle sifake uhulumente entsha siyande into zezanu lezizihambe ezizoncindezelo lanini elikudlale kodwa mase siyakota sitshintshe uhulumente kuphela izwe lethu livuke libe lihle njengakudala sizamenini bafowethu lonke nje yalikhuthaza sibili kakhulu 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 akuloza silungisele aphana kuthi sizilungisele thina esingakufuneka sikufuni okhuluma ngosibanda ngole Botswana yabona
Studio 7 Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 hayi siyakhala ngapha siyakhala mani amagama ethu kaatholakali kahle ezindaweni zethu asazi ukuthi kati kuqhubekani izano ukuthi isidinga liphi iqhinga ngoba siyazi ukuthi ivele lamaqhinga hayi izano iyahlupha kodwa sinike sigili ngagive up bantu ngagive up hambani libheke amagama wenu kuzo zonke izindawo lezo okufanele ukuthi libheke kizo hayi izano iyahlupha iyahlupha mbela labo laba abezincwadi lezi labo kufanele ukuthi ngabezano izano layo kwenza kwabo njako uhambi kahle hayi asizameni ukuze sibuyisele indlovu funa ukuyiwisa le ndlovu le iphume epwengeni umfana omncane engene umfana omncane sibone ukuthi kuzaqhubekayo beke beshatapho gawula beshatapho juma beshatapho umabhaza lapho bakhulumela eceleni ya sike sibavale umlomo bevaleke uthuma kansamzwa ugawula kansamzwa ukuthi bayibona indlela eyaphambili ukuthi iyayinjani iphela siyaphela isikontiri madoda phambili siyaphela ma ungawubona ama-road sign uzawubona khona lapo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokudubula abantu besonto yamaJuda abalichumi bafa ngomnyaka ka-2018 kuqale izolo edolobheni le-Pittsburgh. URobert Bowers wetheswa icala lokungena esontweni yamaJuda wahaza inhlamvu zombhobho wabulala abantu abalichumi lanye walimaza abangamachumi ayisithupha lantathu. Kubizwe abafakazi abasinda kulingozi abatshayela incingo amapholisa. UBowers wethesa icala lokuzonda amaJuda njalo ulakho ukulengiswa engatholakala elecala. Yena uthi akwenzayo akusilocala ekulandula lokhu.
Yeah.
Big Nazo, Big Naza isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sithi ngamafitshane indaba inhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli wenothona edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi dibanani lo ntungameli inkomo kusasa.